abenze nje lamhlanje omeli tathi east edaleni leparlamente kweleBotswana uthi afaka ucingo olukhulu okulameva emgceleni weBotswana leZimbabwe abakhangelane lamankampani abhidlikayo eZimbabwe sebeyenelise ukuvusela lamankampani amabili kuphela iKings Foods neBlue Ribbon Foods amankampani akhangelele ukuthi iZimbabwe Electricity Supply Authority izaphungula umlilo kagesi okuzakwenza ukuthi athwale nzima sizaxoxa labasakhulayo ngokuvota kukhetho oluzayo ku-Light Talk lamhla kuhlelo labasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngokuvota kwabatsha kukhetho olukuzakwenziwa ngomnyaka ozayo bazabhaliswa kugalo lokuvota na abatsha thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001 202 465 0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kuqhasi lethu ele-VOA Ndebele lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6065 15460 laku-13860 kHz ku-shortwave lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele